ukwanda wonke bengilokhu ethusa kakhulu. I think ngabe utshengisa umumo ohlubo oluphakathi kwelizwe ukuthi into zinzima kathesi, abantu baningi abasebenzi basezindlini ngenxa ye-COVID. Amabhoda la-South Africa kuvaliwe, so kwenzisa abantu bezame ngayo yonke imizamo engaphandle komthetho ukubana bephile. I think utshengisela obala ukuthi ilizwe kwezomnotho siphakathi kodoko olukhulu kakhulu, ngoba into le ibingayandanga ngoba ingavamanga eZimbabwe.
Inkunzi ebanjwa kulezi nsuku efana lokubamba izimota ezithwala imali ivame kakhulu kwele South Africa. Ngokubona kwakho, kungaba kulezi gebengu ezivela eSouth Africa yini elizweni, kumbe izigebengu zeZimbabwe esezisebenzisa nje indlela le evame kwele South Africa?
Ngokubona kwami so bantu beSouth Africa, ngabantu baseZimbabwe. Akula even ebantwini aseke babanjwa otholakale ukuthi ngiwayale kweSouth Africa. Nxa ukhumbula ukuthi ngesikhathi umnumzana afikile Mbalule ngominister for Affairs, leyo minister of police wa South Africa, uwe wakhuluma ukuthi basuspect ukuthi iningi labantu ababamba inkunzi South Africa ngabantu abasuke kweZimbabwe abatrinileyo, abanye bangabe baleke esisotsheni esipholiseni, ngoba kuobala even kuma-cash and transit ukuthi ngabantu abalobungcweti kwezempi or kwezokula. Indlela abenza ngayo kuyekhanya ukuthi ngabantu balobuciko, okuye ukuthi ngama-ordinary civilians. I don't think ngama-ordinary civilians, babe ngabantu abale-background e-military kumbe esipholiseni, and aso bantu be-South Africa, ngabantu bakhona apha eZimbabwe abangabe behamba besiyayenza ukuganya e-South Africa bephendula. Manje ngoba kade sekungadluleki emabhoda, yikho kwenza ukuthi amacala lawa ande kakhulu eZimbabwe.
Emithethwandaba, ungathi amacala obugebenga obunje aphathwa ngendlela yini izephulamthetho zijeziswe ngemfanelo?
Ezikhathini eziningi amacala ezigebenga lezi awapheli, ngoba isikhathi bephiwe ibheyili abaningi labo liyabaleka obufakazi abutholakali. Ukuyabingela muntu nje olesibindi sokuthi eze phambili ezowedesa, kodwa imithetho sibili bazama ukunika esingathi ngama-deterrent sentences. Kodwa iningi labantu laba abaningi vele bangabantu abaku-run maybe for 20-10 years and above, bahlala babengekho bebalekela amapholisa or balekela ingalo yomthetho. So yinkinga ekhona. Kodwa kulawa amalutshwane amacala ayethiswa ezephele bayagwetshwa kakhulu sibili, but uhlupho ukuthi umthetho kwesi sikhathi uyamela wonke umuntu. Yikubi laba abagwetshwayo ema-magistrate court nxa sibe siyinkantolo enkulu yayi-court, iningi labo babaleka ngesikhathi se-bail pending appeal, bangathola amaaphili ehle bebaleke. Yinkinga ekhona.